Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Kanjani izulukandaba olamukela emsakazweni westudio 7 ngomvulo mhlazi ku 5 Ntulikazi 2021 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
lokhu sibona ukuthi kukhomba khona ukuthi udaba lolu lusesimene sicayi kangakanani, ngoba uma lungahambanga nje mhlawumbe ngendlela le abacabanga ukuthi ngahamba ngalo, akungeke kusimangalise ukuthi kube khona impi ukuxabana okuthile nokudutshwa nokubulawa kwabantu.
Owake wava ngumongameli wele South Africa uMnumzana Jacob Zuma ufanise akwenziwayo lokwakusenzakala ngesikhathi sombuso wabamhlophe.
Singakhohlwa ukuthi nxa sikhuluma ngombheda kasitsho umbheda wangekhaya lo, sikhuluma ngombheda olezinto zonke zesibhedlela ezifaneleyo.
Inani lababanjwa igciwane le-coronavirus liqhubeka liphezulu, osekubangele ukusilela kwemibheda ezibhedlela.
Kodwa nxa beqhubekela phambili bona besenza ukuhlangana kwezombangazi, lathi sizahlangana.
Ibandla le-MDC Alliance lamisa ukukhankasela ukhetho, kodwa lithi elezanu PF lingaqhubeka libuthanisa abantu lalo lizenze njalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Waba ngumongameli wele South Africa uMnumzana Jacob Zuma ufanise akwenziwayo lokwakusenzakala ngesikhathi sombuso wabamhlophe. UZuma usinde ukuvalelwa ejele okwenyanga ezilitshumi lanhlanu ngemva kokuba umthethwandaba uvumile ukulalela isicelo sakhe sokuthi udaba lwakhe luhluzwe kakutsha. UZuma ubesethezwa icala lokweyisa umthethwandaba. Lokhu kwenzakala kulokufuthelana kwele South Africa ngalolu daba. Abasekeli bakaZuma beqhubeka bebuthana emzini wakhe owenkandla. Sixoxele ingcwethi ecubungula izomthetho uMnumzana Vusi Moses Banda, njalo ongumgcinisihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Afrika esihlala kwele South Africa, i-Africa Diaspora Forum. Saqala ngokumbuza ukuthi kuyini osokwenzakele ngalolu daba.
Osokwenzakele ukuthi ngokwesisekela mthetho sase-South Africa, imithetho kumbe imigomo yesisekela mthetho, umuntu uvumelekile ngokomthetho kumbe umgomo wamachuma amane nambili ukuthi umuntu uma ecabanga ukuthi isigwebo esethulwe inkantolo kumbe ukuchaziwa kumbe ake sithi icala lakhe kalihambanga ngendlela efanele, kuvumelekile ukuthi abhale atsho ukuthi uyaphila kumbe ucela ukuthi libhekisiswe kahle ngoba izinto kazihambanga ngendlela. Kusemthethweni lokho kwenziwe ngumongameli osengumongameli olapha e-South Africa uZuma. Kanti njalo ke ukuthi enze njalo kakusho khona ukuthi mhlawumbe akazi ukuya ejele, kodwa kusho ukuthi njengoba sekwenze lokhu sezobeka futhi njalo isicelo esokuthi isigwebo sakhe simelele usuku lwamhla ka 12 July lapho inkantolo ephakeme esekela mthetho selizwe le-South Africa bezokuzwa khona udaba lwakhe. Kusemthethweni ngampela lokho kwenziwe ngumongameli uZuma.
Yena uZuma sike samuzwa sethula amazwi akhe, manje akwasoze amgwenqe na amazwi la ecine esefakelwa elinye njalo icala elokweyisa umthethwandaba.
Ye, kukhona lokho kubizwa ngokuthi izinto ezingaphansi kwenkantolo kakufanele ukuthi mhlawumbe zikhulunywe ngazo. Kodwa ke udaba esinalo lokuthi sokunesigwebo esethuliweyo, kanti ke futhi siyazi ukuthi umongameli uye washo ukuthi yena ubekhuluma ngezinto ezingahambi kahle kusukisela ngesikhathi sombuso wabelungu, umbuso wengcindezi. Kanti kungenxa yani kufanele ukuthi angasakwazi ukukhuluma ngokukhululekile la ngesikhathi sokunombuso kawonke wonke? Okusho ukuthi yebo bangawasebenzisa amagama akhe bangajabuli, kodwa into esiyibona yenzakala manje ngokuthi lolu daba aluseyudaba lezinkantolo kuphela kodwa sokungenele nezepolitiki. Kungakho naye amagama akhe anokupolitika ngaphakathi, kugqugquzela labo abamsekelayo ukuthi babe namandla ukuthi balwe bamsekele, njalo umhlaba wonke jikelele uhambe udabukelane naye kulesi sigwebo asinikeziwe ukuthi sibone kubonakala ukuthi njengobesho ukuthi kasikho emthethweni kanti njengoba sisakhumbula ukuthi kulabo abethula isigwebo bakhona ababethi nabo ihlekane lincane elathi cha alivumelani nalesi sigwebo libona ngathi izinto kazihambi ngendlela efanele
sizwa kuthiwa abasekeli bakaZuma belokhu bebuthana emzini wakhe enkandla ubona kungaphela njani lokhu bagcina yini becitheka abantu
kusobala ukuthi laba abalandeli ngabasekeli balowa esengumongameli uZuma bazoqhubeka njalo behlangana bemeseka lokhu sibona ukuthi kukhomba khona ukuthi udaba lolu lusesimene sicayi kangakanani ngoba uma lungahambanga nje mhlawumbe ngendlela le abacabanga ukuthi ngahamba ngalo akungeke kusimangalise ukuthi kube khona impi ukuxabana okuthile nokudutshwa nokubulawa kwabantu uma nje kungenzeka ukuthi owayesengumongameli uZuma kuthwebe uyahamba kumbe uyaboshwa aye ejele into esiyaziyo sonke seyibonti izokwenzakala ukuthi empeleni kusazoba khona ukufa kwabantu ngoba siyazi ukuthi isifunda saseKZN isifunda esigcwele udlame kakhulu abantu bakulesi sifunda kabakwesaba ukufa bahlala bezimisele izimpi ezinkulu esizithola eSouth Africa ezamatekisi zitholakala kulesi sifunda kanti njalo ukubululwa kwabantu babulalane uma kungezwisiswana kutholakala futhi kakhulu kulesi sifunda ngokunjalo kungaba yinto egcwele ubuhlakaniphi ukuthi inkantolo lephakeme mayizokwethula isigwebo kumbhekisela lolu daba bacabangisise kahle ukuthi leso sigwebo sizoletha ukuthula nokuhlaliseka phakathi kwelizwe leSouth Africa kumbe kuzoletha uqhekeko phakathi kwabantu nakuyona iANC
umnumzana Vusi Moses Banda ingcwethi ecubungela izomthetho njalo engumgcini sihlalo enhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi leAfrica esilala kwele South Africa iAfrica Diaspora Forum ube khuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Igciwane le-coronavirus liqhubeka liphezulu osekubangele ukusilela kwemibheda ezibhedlela. Kumanani awethulwe izolo ntambama, ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abafika phose amatshumi amabili 19 ababulewe yi-COVID-19 kuthi abafika phose isigidi 809 babanjwa igciwane le-coronavirus kumanani wona la ayizolo. Inani labahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 liphansi kakhulu. Izolo ledlule kancane ikhulu 1176 kona bekuhlatshwa abedlula inkulungwane ezilithumi 10,000 ngelanga linye. Uhlelo lokuhlaba amajekiseni lusaqala. Lokhu kwenzakala kulembiko yokuthi sokugcwele ezibhedlela osekubangele ukusilela kwemibheda lomoya we-oxygen ezibhedlela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isiphathamandla senhlanganiso elimukisa uZulu ngegciwane le-coronavirus e-Citizens COVID-19 monitoring mechanism umnumzana efidlela Ncube.
Yebo isimo sibi kakhulu ngokuba ezinye izibhedlela kazisela imbheda yokuthi abantu balale khona. Singakhohlwa ukuthi nxa sikhuluma ngombheda kasisho umbheda wangekhaya lo. Sikhuluma ngombheda olezinto zonke zesibhedlela ezifaneleyo. Nxa umuntu edinga iventilator abe leventilator lazo zonke izinto ezingakalayo ukuza kwazithola ioxygen lezinto ezingamncitha aphile. Ngakho ke akuseneliseki endaweni eziningi ukuba abantu bakwazi ukuya ebelifice ibheda bathola ukwelatshwa ngesikhathi faneleyo ngendlela efaneleyo njalo. Isimo sibi siyasiba sibi kakhulu. Kuyadingeka ngempela ukuthi lungi lokho singaphelelwa ngabantu abaneke kakhulu abantu kabaqaphisise ingozi ikhona kakhulu.
Inani labantu abahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 khanya lokhu lisehla kodwa uhulumende uthi yena amajekiseni la ayenela kawasilele. Wena ukubona njani lokho okukhulunywa nguhulumende?
Iqiniso ukuthi ama vaccine aweneli abantu malutshwane kakhulu ayabuya aphele abuye aphele uzananzelela ukuthi banenge abantu abafuna ukuthi bathole lokho kuthiwa yi second jab ukubuyela bayehlatshwa ngokwesibili kodwa akuvumi bayazama bangatholi ukuhlatshwa sibelokhe belile bakhona nje abafuna ukuhlatshwa ngokuqala abenelisi ukuthi bathole lawo ma vaccine leyo mjovo efaneleyo lawo ma jekiseni afaneleyo ngakho ke ingozi sesekhona kakhulu ukuba kubangwa ukuthi ayashota la amajekiseni akhona. Uhulumende lokho akukhuluma isiloqiniso, yebo kambe kuyangena lapha lalaphana amajekiseni, kodwa kaweneli lokho emalutshwane. Kuyadingeka ukuthi bayathenga kunengi ngoba abantu bayafuna ukuthi bayehlatshwa, kodwa akutholakali indlela zokuthi bahlatshwe.
Wokugcina ungasela ukuthi bona abantu bakuthatha yini ngendlela kumele bakuthathe ngayo ukuzivikela ukuqhelelana lokunye okunjalo, bakwenza yini?
Abantu sifica ukuthi bayimkhakha emibili. Kukhona abantu abazwisayo ukuthi kule gciwane le-COVID-19 elidinga ukuthi bathathe amanyathelo okuzivikela, okubalelwa khona ukuthi benze i-social distance, basanitize, bageze izandla, bazivikele ngokungahlanganyeli abantu abaningi, bahlale phansi nxa kungela lapho bangaya khona. Yonke into ekhulunywa ngabezempilo le-World Health Organization bayilandele. Kodwa-ke njalo siyathola abantu laba abangakholwayo kwanhlobo, okutshela ukuthi vele kayikho i-COVID, okutshela ukuthi uhulumende udinga imali nge-COVID, okutshela lokhu lalokuyana. Abanye ngabathi ungcono ngibulawa yi-COVID kulokuthi ngiyehlatshwa. Ngakho-ke bahlangahlangene abantu ngokuhlukana kwabo. Kodwa kuqakathekile ukuthi sikhuthaze abantu ukuthi abahambe bayethola ukujova, ukuhlatshwa, bavikeleke. Lakube singakwazi ukuzasebenza ngendlela enkulu okungakanani, kodwa ukuhlatshwa siyakubona ukuthi emhlabeni wonke kuyanceda kulokungahlatshwa.
Umnumzana Efidlela Ncube, isiphathamandla senhlanganiso elimukisa uZulu ngegciwane le-coronavirus, e-Citizens COVID-19 Monitoring Mechanism, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. MDC Alliance lithi lamisa ukukhankasela ukhetho, kodwa lithi elezanu PF lingaqhubeka libuthanisa abantu lalo lizenze njalo. Uhulumende wazise ngeviki edluleyo ukuthi usekhweze izinga lemigoqo yokwenqabela igciwane le-coronavirus ebalisa ukungahamba-hambi lokubuthana kwabantu abedlula amashumi amahlanu ngasikhathi sinye. Kodwa umgcinisihlalo webandla le-MDC Alliance esigabeni seMatabeleland North, umnumzana Prince Dubeko Sibanda, uthi balembiko ethi abebandla le-ZANU-PF baqhubeka bebuthanisa abantu kungelani lemigoqo ekhona.
Lathi samambijana sathi sike sime sibone ukuthi limgoqo kanye sibisibili iqonde yini ukuthi khona iyenze impilo yabantu ibe ngcono, kumbe ijonge ukuthi yenze ukuthi thina singakwalisa ukuthi senze lokho ofuza ukuthi sikwenze njengebandla elezombangazo. So ke sisabakhangele bona bezana ukuthi bayilandela yini leyo mthetho yabo abayifakileyo. Sisazama ukuthi sibone nxa kuyukuthi benazelela leyo mthetho njalo beyilandelela, kutsho ukuthi hayi lathi sizakuthi hayi kutsho ukuthi kufuze ukuthi kube njalo. Kodwa nxa kuyukuthi singababona ukuthi bona belokhu begijima behamba phansi laphezulu njengalokho esikubona kwezinye indawo, siyakwazi ukuthi ebhinga North kathesi sikhuluma kanje babhizi ngabamanga, siyakwazi ukuthi bebele mhlangano ngaphi langaphi, so sibakhangele. Nxa kuyukuthi ke bangaqhubekela phambili besenza njalo, lathi kusho ukuthi sesiyagcina sithi hayi lathi singene. Angikhulumi ngebhinga North yodwa, ngitsho nje anyway phakathina kweMatabeleland North, nxa kuyukuthi abezanu behamba besiyakwenza imihlangano yabo, lathi zaqalisa ukwenza ethu imihlangano ngokuphangisa.
Zona ingatsha zebandla ikakhulu khona ngapho emaphandleni sezihleliwe na ngemfanelo, kumbe selimisiwe ukwenza amalungiselelo ngenxa ye-COVID-19.
Chris, ukuhlangana kwabantu ikakhulu kuma-structures ethu, ama-polling station based. Remember thina silama-structures aqalisela even la kuma-villages. I-village la nge-village iyabe lama-structure. Abantu kabayekele ukuhlangana, abantu bayahlangana ngoba hanti yabona ukuthi i-structure sethu sigoqela abantu ababe balutshwana, abantu abahlangana bahlangana kwenye indawo nje bengabantu abalutshwana so abayekeli ukuhlangana ngenxa yokuthi sokube nalokho kutsho ukuthi singathi lomkhuhlane usukhona kutsho ukuthi abantu abasabingelelani nabo makhelwana kwababa akuyenzi lokho abantu bayahlangana uyabingelela umakhelwana wakho umbona ukuthi yena angabe enjani namhlanje uvuke enjani and so on and so forth yikho kwenzakalayo lathi emhlanganweni wethu siyakhangelana nje ukuthi sibona nokuthi laphana ku village leyana kumi njani kumbe ku polling station leyana kumi njani asoze sayekela completely ngoba silokunakakelana esikwenzayo njengabantu bebandla linye so asisoze completely sithi khona okuhlangana kwabantu kuyama kodwa esingasoze sikwenze ikwenza imihlangano yabili abantu abaningi kodwa ukuhlangana kwabantu abalutshwana bebingelelana bebonisana ukuthi omunye nomunye uright yini kala problem yini lokho akusoze kume kuyaqhubekela phambili
sike sezwa kuthiwa kwezinye indawo zelizwe abebandla lezanpf bayaqhubeka besenza inhlelo zabo kungakhathalekile lemigoqo le ekhona bakhona yini abenza imbuthano kumbe ukwephula imigoqo ye-COVID-19 besenza ezombusazwe
emathebeleni North sike sababona bayahlangana lapha nalaphana njengoba ngitshilo ngaphambilini ukuthi khona thina into esiyenzayo ukuthi siyabe silokhu sibakhangele funa ukuthi sibone ukuthi bona bayanga kodwa nxa beqhubekela phambili bona besenza ukuhlangana kwezombangazo lathi sizahlangana
umnumzana Prince Dubeko Sibanda umgcini sihlalo webandla le-MTC Alliance esigabeni semathebeleland North ubekhuluma icingo le studio 7 ekobulawayo imizamo yokukhuluma leziphathamandla zebandla lezano PF yehlule
le studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz short wave
okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba lobulembu elezimlive.com lithi umanyano weSADC usuthumele iqula elikhangelelwe ukuya kweleSwatini lapho osekuqhamuke umvukela kwabulawa abantu abambalwa ngamasotsha uZulu sekhuthazwe ukuthi alimuke igciwane le-coronavirus ngoba selimemetheka ngesicube sethusayo. Linkuthazo yenzwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo e-Heroes Acre e-Harare emngcwabeni ka-Clever Shadrack Chiramba owake waba umsekeli womholi webutho le-Gugurahundi. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani basakazi baka Studio 7 igama lami ngusiqondiso wakompofu bengicela usizo nginenkinga kakhulukazi ngohlala ngiseGoli bengicela usizo kakhulu lapho engihlala khona bengine-flat so e-flatini since kuvalwe last year March ngaba nesikoloto so isikoloto ngasibhadala kwaze kwafika manje sebe bayavala futhi solo ngingakaqedi ukusibhadala isikoloto koloto zabo sithi 8792 la ngihlala khona so manje ma ngithi ngifuna ukuma bathi hhayi ngingaphuma kodwa ngishiye impahla since ngingakabhadali isikoloto zabo manje bengicela usizo kubantu ukuthi bangisize ngibhadale lesikoloto zabo ngithathe iy'mpahla zami ngiphume khona indawo engiyitholile lapho enzoya khona ngicela usizo kubantu ngicela usizo ngoba kuvaliwe i-lockdown manje vale vele ngiyelane sengingakwazi nokuthi ngizobamba phi ngihlanganise ini nani so bengicela usizo kubantu bakithi abangizwayo ngokuhlala ngiseGoli ngiyacela usizo kakhulu olweni ngiyabonga uma ngingaluthola usizo inkosi libusise
yathi nama linjani lonke bamthokazi lonke selizwele namhlanje adibe mamele ura adibe mamele umnaka ukukhuluma lapho ku eZambia lizwele maedi vele nofunda khona ukukhulela eZambia yabona nje ukuthi vese ubuzo omunye umuntu ongazowa lelizwe that's why lelizweni bakulanto abayizwelana omunye uqala wayesibusa uqala ngathi background yakhe uyagwaya boMozambique lo manje la lo uzwazikhulumela ke namhlanje bachaya izandla abantu beZambia bachaya izandla kujabula impela ukuthi awu kanti umkhaya abantu bakithi hayi kuthe kuzima lokho lizwele ke namhlanje kade bemama espitsa close ne ezikhulumela odira vele eZambia ngikusekhaya la kukhulele khona ufunde khona weZambia lona baba lwana that's why lenhliziyo embizwana ngasizweli vele kuyezwa lutho ukuthi kumbe ikwe entweni zethu vele esomisela kangaka akalamuzwa ukuthi ngeZimbabwe hayi yena ngokuza asithelekeza
hello Studio 7 ninjani Studio 7 ngiyangiphuma eHarare ngifakaza ngezikolo ukuthi kati kuthe yini izikolo zingasavulwa njalo ngebhoda kuvalelena Studio 7 ake nisibuzele kobana lezi
linjani bantu bakastudio 7 labo bonke nje abalalela emakhaya khulumayo ngumachisela lapha esijawuli hayi bantu siyezwa nje konke okukhulunywayo lapha siyabonga futhi lisephilela khona izikhathi nangamathuba kodwa nakho okunye-ke lapha engifisa ukuthi abantu ke singani siza kukhangela ngamehlo aba indaba yecovid indaba yecovid kukhanya inambi yakhwela kakhulu okwethusayo izikolo abantu abethu kabasafundi uhulumende umuthi ubukhona hlaba wonke amatisha amaningi ahlabile abantwana kwathiwa kabahlabi ake asichazele ukuthi okwabangela ukuthi abantwana bengahlatshwi kuyini njengoba amatisha ehlatshiwe umabili amajekiseni yini-ke le esisesabele ukuthi bafundise abantwana ke sichazele lapho nje sizwe sonke ukuthi hhayi okwabangela lokhu yilokhu sibuzele yeni bantu ephalameni
linjani basakazi bakastudio 7 kundawana zonke zemelika lapho likhona bogibs labo ntungameli inkomo lapha nya cela bakithi siyadinga kulo mtaka Elizabeth Jiyane mtaka Simon Jiyane owasuka wathathwa lijakha ngo-2001 enkayi khonaleyo wayendele enkayi manje wahamba wahawula laye asamazi ukuthi ungaphi siyadinga sile ukuthi khona lapho kukhona kumbe uyafila kumbe kaphili siyacela sibe ukuthi lowo jakha angazi ukuthi ngumuntu onjani ongagcina umntwana wabantu isikhathi esingakhe angabuyeli kibo uyabe ngumuntu onjani siyacela sile umntu ka-Elizabeth Jiyane uSithabiso Sibanda ibizwe lakhe ngusithabiso sibanda umntu ka-Elizabeth Jiyane umntu kaSimon Jiyane ekhezi kobhidi siyacela kakhulu hhayi ngiphingelele kakhulu bonke abakundawana zonke ngithi linjani khona ngapho ku-characters lapha sikhala futhi ngokuthi i-characters abe yatshintsha ukuholisa abantu isishebo akula sishebo abantu bayakhala kakhulu ibanike isishebo esizwakalayo hhayi isishebo akula sibantu bayakhala linjani lonke ma-members e-characters ukubamba umsebenzi ngendlela sa channel khonapho uvuka njani unasike usisi unamafika ududu into ipilare ngenkosi ikoroni yabulala
ithi salubonani basakazi bakastudio 7 libingelela lonke nje okhulumayo ngentuthuko from ilpan ithanda ukugxila kakhulu umabandla la aphikisayo lawa gcile kakhulu kumonzora lo umonzora sesimazi vele ukuthi photocopy yezanu ngesigijimi sezanu nje asela ndaba lawo sekho umuntu ongamaziyo ibe ngigxile kakhulu lakumqondisi lo thokazi lo wakithi lo hhawu usesemfishane kakhulu for umelana lezana hhawu usesemfishane usakhawule emadolo nje ngibuye ngibuze kakhulu ngayo umqondisi ukuthi uyake kuhambe ekhankasele ukuvotela khonale sibile sishonele indawo zonke khonale efuna for yamavoti ukuze ekwazi ukuthola umbuso or ufuna khona okuthiwa ilizwe liqunywe thina sikabile ndaba lakho lokho thina abanye safuna ukukhipha le nyamazana kodwa yizanu le ngoba vele ukuqunywa kwelizwe lokhu siyakwazi ukuthi angeke ubuye mana from here ngaba yilo ngiprocessi le hhayi abantu abazama ukubambana mbuyeka kugxile kakhulu la kumasupporters wakhe la asegoli la ukuthi babuya yini bona ukuzorejistela ukuthi bevote ume baphonge ukukhuluma nje besegoli kona nebephonge ukukhuluma bengakabasithi kuzazenza inexa bona bengabuyanga ukuzovota khathesi bakhalele ukuvota bekhonani soloku izanisana nje bazoyenza kanjani bahlala bebhonga kanjalo nje abandla la aphikisa azama ukubambana bengumanyana kwazi ukuthi jale into othiwa yizane sizalela edubeni sikhulele edubeni ngayo hhayi asinyanyisa nje ngiyabonga
ngathi ngijabula le mayi ofuna ukuqala Studio 7 okwesibili ngiyobulisa lo mama onzalayo uMasitholo endaweni yasenkaya amasobhuka kithi osamthabiso samofana yithi linjani lonke ngithi yeshi badala bakithi liyakubona ukuthi izandla yenza kanjani sale siphegelwe idamu sokunabo 6 years la manje ukwaze kubuye kugeka amanzi ahluphi ukuthi nathisa inkomo ukupompela ukuthi sihlale sizipompela lesicelo sokuthi ke sincethe ngabe ngedamu endaweni yakhe singahlupheka manje gets uvoto bebuye besiphathela ama 1k right beqeda lapho bese besithi basiyenza sina siyalamba nakuzaphila naye yasilambiza ngajabula le audio mayingafuni
indaba ubaba uMagalela yena efuna ukuthwakaza ingakhulumi ekufuna yena ubaba uMagalela ufunelapha izandla latsekele qhubeka ukuthi lwelele kulungile emandebeleni siright ngaba kamakazi xa wena Magalela baba sola phakathi yehlukanisa wena ufunelani oyizani right yekela labeka ngokwena
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp nombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lingathuki njalo imilayezo yenu ibe mfitshane. Siyabonga. Kesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elemelika izolo lithakazelele ilanga likazibuse kule mibuthano engazange ike ibonakale nyakenye ngenxa yokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. Elakwele Pakistan lithi lilobufakazi bokuthi le-India yilo elathiya umaqhuphula emoteni kwafa abantu abathathu kwalimala abangamathumi amabili lambili edolobheni le-Lahore. Kwezemelika. Ingxenye yesakhiwo eyasala imi ngemva kokuhluka kwenye ingxenye besikhangelelwe ukuqediselwa ukuyiselwa phansi izolo ebusuku ukuze abahlenga uzulu owelwe ingozi le baqhubeke ngomsebenzi wabo kungela ngozi. Umeya wedolobho leMiami-Dade uDaniela Levine Cavar utshele intatheli zindaba izolo ukuthi bami ukuzama ukuhlenga abantu kusakhiwo lesi ngomgqibelo. Uthi bazaqhubeka namuhla bedinga abantu abedlula ikhulu 121 abangakatholakali kulaba litshumilane abatholakala befile. Sixoxele salane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Utaba lwe building le SF site eFlorida etikileyo lutaba olumangaze abantu bonke abaningi ngoba sibone even nomongameli uBiden esiya lapho ukuthayoza ama families alahlekelweyo. I think kwethusa abantu abaningi kakhulu ukuthi building ingamane khitike nje and therefore it brings into question ukuthi ama buildings la ayamaintainwa yini to make sure ukuthi structurally allocatedinile ngoba siyazi ukuthi even layo le building isi building endala. I think I understand ibisimele ukuthi thole inspection yayo e 40 years ukuthi ba check ukuthi structure sayo sisasenjani. So yes, ayinto ethusa abantu abaningi kakhulu lento yenzakala eFlorida.
Isehlakalo lesi singasitshengisa ukuthi izindlu zele Melika azigcinanga na.
Isehlakalo lesi esokudilika kwale building mina ngokubona kwami angeke ngitshe ukuthi sitshengisa ukuthi izindlu ze-America azigcinanga. I think nje isehlakalo esitshengisa ukuthi izindlu lezi zinida ama-buildings la anida i-maintenance ngoba amaningi ama-building ama-high-rise buildings lapha e-America aqine amadala even ukudlula le ekuthileyo. So angeke ngithi blanket statement ukuthi ama-building e-America awaqinanga. Kodwa okuqakathekile eqinisekileyo ukuthi ama-building wonke kumele a-inspectwe kube le maintenance. Njalo futhi enye into kumele sinanzelele ukuthi i-building le engingathi ibise e-beachfront, so elwandle. So kuningi okwenzakalayo elwandle ngoba wani ichebe-chebe, most of i-area yakhona ichebe-chebe. So kumele ukuthi kukhangelisiswe khona lokhu ukuthi ama-building akho endaweni ezifana lalezo aseduze lolwandle abe kudenja yini ukuthi angadilika uma kuwukuthi i-structure sakhona asiqinanga.
Lo-ke ngumnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubexoxa le-Studio 7 ecingweni esesigabeni seVirginia. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Owake waba ngumongameli wele South Africa umnumzana Jacob Zuma ufanise akwenziwayo lokwakusenzakala ngesikhathi sombuso wabamhlophe. Inani lababanjwa igciwane le-coronavirus liqhubeka liphezulu, usekubangele ukusilela kwemibheda ezibhedlela. Ibandla le-MDC Alliance lamisa ukukhankasa, likhankasela ukhetho, kodwa lithi elezanu PF lingaqhubeka libuthanisa abantu lalo lizenze njalo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.